Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhla ka 14 kumfumfu 2020 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
bona bantu amakhulu kubana benqobe emthetho ndaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi iCosa Court
inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe uMongameli Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by elections
ukuthi ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga baphile a decent life.
I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abalichumi lanhlanu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo labahlanu abafunyanwe sebepholile. Inani lasebebanjwe umkhuhlane lo selokhu waqhamukayo eZimbabwe selifike ku-8,036 kuthi asebepholile bonke sebengu-7,632. Lokhu kutsho ukuthi abantu abalokhe begula balikhulu elilamachumi ayisithupha lane 174. Asebefile bona balokhu bengamakhulu amabili lamachumi amathathu 230. I-Johns Hopkins University ithi emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 38 million njalo wabulala abangu 1,083,597. Inhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen's Academy for Leadership kanye le Election Resource Center sezicele umthetho ndaba ukuthi ubambe uMongameli Emmerson Mnangagwa le Zimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by elections olwalumele lwenziwe mhla ka 5 ngompalakazi. Ukhetho lolungo lokuvala izikhala edale lephalamende lakumakhansili. Uhulumende uthi wesula ukhetho lolungo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa inhlanganiso zombili zimelwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights njalo zibambisane labanye abayisithupha zifikise amaphepha azo e-High Court izolo zisithi ama-by-elections lawa kumele enziwe ngoba ukumiswa kwawo kwephula isisekelo sombuso kanye lomthetho wezokhetho. Siqoxele gqwetha uMnumzana Dumisani Dube yena othi ubona omamangala bephumelela.
Lokho kuyakhuthaza abathi ngesilungu i-constitutionalism okuhlonipheka kwemthetho lesisekelo sombuso weZimbabwe. And asonto yokuqala sibonile ngo-2013 I think i-judgment yokuqala i-constitutional court ihlezi ibilo dabu lifana nayo emetheni kade i-involve uJulius Mwarire labahamba khona emthethwandaba sithi ulelungelo lokuvikela emthethweni lelungelo lisho ukuthi ufanele vote ngesikhathi lapho ufanele vote ngaso njengoba kuchiwe yi-constitution okunye kungabe kungaphambanisa lelo lungelo kuyabe sekuyikulwisana namalungelo akhe aphiwe ngesisekelo sombuso welizwe andubana isisekelo sombuso welizwe umthetho omkhulu kulayo yonke imithetho yonke eminye imithetho ozonke ezinye izinqumo ezenzakala ezingahambisani le-constitution akufanelanga zihlonitshwe akufanelanga zilalelwe yikhona sithi kufanele sibakhuthaze njalo sibasekele
anganani Dube amathuba okuthi omama ngalabe ngaphumelela kulolu daba
bala mathuba amakhulu kubana benqobe emthetho ndaba ngoba umthetho esingathi presidents wendlalelwa phansi constitutional court kujudgment yokuqala ngomnyaka ka 2013 lapho mawarere ayesilwa lama-principles e-government of national unity ukubana lelungelo lokuprotectwa under the law lokubana lelungelo liguqele ukubana ulamandla okuthi evote ngesikhathi esifakwe ngumthetho okunye ukuthi ongathatha lamamandla kuba i-violation yomthetho we-constitution and isisekelo sombuso welizwe siyakhuluma sobala ukubana ama-by-election ufanele enzale ngemva kwenyanga ezintathu unless unxa kwenzakale ukuthi i-state months before umnyaka we-general election yikungakhunywagonywa ngokupostpona kwama-election alo section 121A of the Electoral Act ekhuluma ukuthi izeki lamandla yokutshintsha amalanga lelo langa ola malanga afana ngedlulisa 90 days angiboni ukuthi kulo judge wayecourt ongarule against isicelo esinje
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha siphinde saxoxa njalo lelinye igqwetha umnumzana Kulakwashehove
yinto enhle ukuthi i-Women's Academy of Leadership ihambile emthethwandaba yaya challenge ukuvalwa kwama-by-elections eZimbabwe ngoba sikhumbule ukuthi ama-elections aqakathekile kuyilo lodwa elizwi abantu abasemphakathini abalawo ekuthini ngubani abafisa ebavuse njela ebamele uhulumende
ubona inkantolo ivumelana nalalinhlanganiso yini njengoba uhulumende esithi kusalengozi ye-COVID-19
singakunanzelela umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe kathesi usuphose kumbe usecishe wakontroleka ama-numbers esilawo kawakho maningi njengasekumakhelwane wethu South Africa kumbe amanye amazwe lapho olokhe ukhathaza khona lowo mkhuhlane ngakho-ke uma kungenziwa ama-elections njalo silapha sikhumbule ukuthi asikhulumi ngama-elections akazulu wonke kumbe awamazimbabwen wonke kodwa sikhuluma ngama-elections kuma local ward kumbe kuma local constituency okulingana ukuthi bakhetha abameli abamele ama constituency ngakho ke abantu abangaya bevota abadluli abantu abangu 10,000 njalo uma kulama sanitizer uma kulento le abayibiza bethi social distancing njalo uma abantu bezivikele ngama mask kuyenza ukuthi election ibanjwe kuhle idlule kungabanga lengozi yokuthi abantu bengathelelana i-COVID-19.
Umnumzana Kulakwashehove ligqwetha. Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi i-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli elabantu abayisithupha idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ngenyanga. Kumbiko ewethu le izolo inhlanganiso le ithe imali eqondane lokudla kuphela $11,300 ekhangelane lamasepa okugeza la okuwatsha i-1,059 kuthi endleko ezifana lerenti inhlawulo yesikolo amanzi lokunye i-$8,600. Inhlanganiso zezisebenzi zithi okudanisayo yikuthi izisebenzi eziningi zihola imali ephansi khatshana kulale ekhulunywayo. Ababalisi bona abaphakathi kokugalala umsebenzi bahola i-$3,000 kusiya ku-$4,000 kuphela. Siqoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera.
Kutshengisa ukuthi abantu baseZimbabwe baphila nzima ngoba nxa befuna inkulungwane ezingamathumi amabili lanye ezamadola ukuthi baphile ngenyanga, bona bezuza between inkulungwane ezintathu lenkulungwane eziyisithupha zamadola. Kungaba isebenzi sikahulumende kumbe isebenzi ze-private sector kumbe singathi isebenzi abantu abazisebenzelayo, utsho ukuthi abantu baphila nzima lapha eZimbabwe nxa sikhangela imali abayifunayo ukuthi baphile ngenyanga, baphile i-decent life.
IZimstars okulugatsha lukahulumende ithi imali efunwa yimuli iphezu kwe-17,000 lanxa uhulumende eholisa izisebenzi zakhe o-2,000-4,000 khonapho. Kambe ulendlela yokuzivikela yini uhulumende nxa ababalisi lezinye izisebenzi besithi bafuna ukwengezelelwa iholo?
Kunzima ukuthi uhulumende azivikele nxa ugatsha olunjengeZimstats lesithi lona imuli elabantu abayisithupha beyifuna i-17,000 ngo-August ukuthi baphile impilo ehloniphekayo. Khathesi i-Consumer Council isikhuluma ngokuthi imuli ifuna i-21,000. So angazi ukuthi uhulumende ingazivikela njani ngoba izisebenzi ziyakhonona, impilo ayimanga kuyo ke njalo baye befuna ukuthi uhulumende abancedise.
Umnumzana Masimba Kuchera ucubungula ezenotho. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abasezifundweni zika grade 6, uform 3 lo form 5 babuyele ezikolo ekupheleni kwenyanga mhla ka 26. Izikolo zazivalwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kodwa ziqale ukuvulwa kuhlandla lakuqala kumaviki edluleyo ukuze labo abaloba imihloliso lonyaka baqalise ukulungiselela. Kulokuphikisana phakathi kukahulumende, ababalisi labazali phezu kokuthi abafundi bavikelekile na kumkhuhlane we-COVID-19 ezikolo. Kusenjalo, amapholisa athi kulabesilisa abathathu ababaleke esikhoveni quarantine center esigodini lapho okulondolozwa khona abaligciwane le-COVID-19. Amakheli abantu laba akhomba ukuthi abanye bahlala eGwanda njalo abanye bahlala kwamadlambuzi ePlumtree. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mfundisi Anglistoni Spanda phezu kwemizamo yokulwisa lomkhuhlane enziwa nguhulumende.
Sibonga ukubona nje imizamo yakhona lapha lalaphiyana, kodwa ke abantu bagcinwe nguNkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la ngokuthi ngabe umhlanga umgcwane leli limemetheke lahlasela njengesakubona kwamanye amazwe kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil. Ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yicapacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebikhona, kodwa hayi ilingene ukwenelisa kukahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi kuqinile ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Siyezwa njalo ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers. Kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebebaleka kulezi ndawo.
Yebo, sasike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBaitbridge laphana okwakuyi hotel khona bebanenga kakhulu beshare ama room kumiyene bengela kudla lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegwerwa melele ibhasi yakhona abahlaliswa khonapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane aba inani labantu abafunakala. Angingakutsho nje ngamafitshane ukuthi uhulumende wethu akalayo icapacity bekudingeka ukuthi sibambisane ekuluseni lalolu duku ubhubhane lweCOVID-19.
Umnumzana Anglistoni Spanda ngumfundisi njalo ulwela amalungelo kaZulu. Abanye bathi ixuku labahlomileyo abahlasele endlini yayengumkhokheli webutho umnumzana Engelbert Rugege ngempelasonto lingaba lalihlose ukumbulala kubangelwa ukungezwani okukhona phakathi kwebandla leZANU-PF. Ngesonto emadabuka kusa abantu abayisikhombisa babikwa befike endlini karugeje emzini ohlala izipantsha eMount Pleasant eHarare balwisana kakubi ngezibhamu labogadi ababelindele indlu kwafa oyedwa. Okudale umcabango wokuthi le kungaba yimpi yomdeni weZANU-PF ukuthi isidumbu salo owabulawayo ukudakwashe mudzabose sitholakale silekhadi lebandla leZANU-PF. Amapolisa athi omahlasela izigebengu nje ezazizama ukuzinceda ngempahla karugeje. Kodwa abanye bathi kukhona ukuchaya amanzi. Omunye wabo ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo ocubungula ezombusazwe yena oxoxelo Chris Gande weStudio 7.
iZANU-PF sikwazi ukuthi noma kuvutha umlilo onganani phakathi iwuvale lingawubone lihlale liwucabangela liphonge ubona ukuthutsha kuyintutunyana kanti ngaphansi kule nkalakatha elangabi. So kulama possibilities amaningi njengoba ubona kusiba lezinto ezinjalo eziphuma mayo ukuthi sokulokuthengisana sokungathembani sizwile lo spokesperson uThinamasa esithi kulama minister angabathengisi landi ukuze impehlano ukuphumayo otshengisa ukuthi kukhona ngaphansi kungabe kule that possibility sibile enkulu kakhulu ukuthi kukhona labo rugeje abangabe bephakathi kwakho okungkhona kuzaphuma kubhata kuphume ukuthi bha okweZANU-PF ngoba sikwazi ukubamba izinto zayo izigqibegqibile kungagxathwana ukusegcike njalo kwese kubona kwamanye amabandla.
Yena umongameli Mnangagwa lomunye wabasekeli bakhe umnumzana Constantino Chiwenga ubona bizwana yini kumbe kulokungezwani okuyikho okuphehla lokho esikubona sokusenzakala?
Sebeyikhulume bayilandula bayiphinda bayilandula indaba nale ukuthi uMnangagwa lo Chiwenga kabezwana. Inzima ukuthi uyithi ba sizwa ngamahlemhlem ukuthi kabezwane kodwa okungangukuthi kungaba liqiniso thize ngoba ubonke ukungena kwabo embusweni bangene ngamandla uthi wenga kungoyofaka uMnangagwa okungangukuthi usaselaso leso sifiso mebutshwe ngokuthi laye angayeqa angene phezulu kumbe azitshele ukuthi uMnangagwa kayenzi ngendlela nayecabanga ukuthi uzayenza ngayo nxa emfake embusweni.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezombusaswe. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi kulowesilisa uVictor Majoni omiswe emthethwandaba izolo eseteswa icala lokuthuka uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iphephandaba leChronicle lona lithi kulomfundisi wesifazana oyisitabane ohlala eGweru uJuliet Masakanire ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka elitshumi lanye izolo ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula omunye owesifazana asontalaye. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani balandeli baka Studio 7 lonke ngezindawo ezindawo ngokushiyana. Okhulumayo nguVusi, ngikhuluma ngikwela se-South Africa, Johannesburg. Right. Mina kakhulu kakhulu angizufuna ukuthanda ukukhuluma kakhulu ngeZANU PF, ngoba iZANU PF ngiyayizonda okuqala nokugcina, iyanginyanyisa. Ngifuna ukuthi-ke ngikhulume malungana ne-MDC. I-MDC nayo yebo inegama elihle futhi eliyenza ukuthi abantu bebe nethemba, kodwa iqiniso lihle mina ngombono MDC lena inganenzelela iyelimazisa abantu kakhulu kakhulu isayidi lakithi emathebeni, and abantu bakithi silinyazwa kakhulu i-MDC ngoba kule MDCT, kule MDCZ, kule MCD, MDCB ziyahlukana namandle. Namhlanje ongavuka kune-MTC, MDCR, le nto iyalimaza ungayithi uyayikhangelisisa kahle kahle ngoba inani labantu bona laba basuka bevotela i-B, bevotela i-C, bevotela yana i-T, thole 20 liyana. Ukuba kune-MCA yodwa bekulula ukugenqula umbuso wezana. So bantu bakithi asibambaneni.
Linjani bakwi-Studio 7? Lana ngumama ngiyohlupho khonapho ukuthi uMakhupheni ubona ngazathi ilizwe lela angalibuza engumakhuphe elayihlula inkomo asazi umakhuphe lo kananzelele ngoba uyasetshenziswa. Nxa sekunjalo uzagcineselahlwa futhi kala muntu ozavotela ngitsho ngoba vele akulokhuzi akusebenzi kwakho lokho.
Salubonani basakazi be-Studio 7, mina ngubhanda moyo kondolwani esigabeni sakondolwani lomasendi lomphini Plumtree kwililima west komnyama esigabeni. Mina basakazi abahle engifuna ukuthi sikubhekisise lapha kupolitiki yeZimbabwe, hayi lapha sekudlalwa mpela into engekhoyo ukuthi kona lento siyezwa lapha la abantu sekusebenza amakhothi, sebesebenzisa amakhothi. If i-MDC yayinga phasi kwe-MDCT, kungani uhulumende bonke lezeki bayirejista ukuthi ivotelwe? Laba phela sekuyikudlala sibiloku umdlalo dlalo mpela abadala. Hayi, asingayenzini so bantu bekhulile, sibacawuta abantu abakhulu sibili abepolitiki esiza abazakhuluma into esiyizwayo. So bazasuka lapho kuyiwe ekhoti, kuyiwe ekhoti kusho ukuthi hayi lapha sekusebenza lapho umsebenzi okreatwayo ngamaloya lamakhoti labo sopolitiki labo behlephana kuphela. So hayi lokho kumgcike sikuthi sebedlala sibili la mabandla la amathathu la adlala sikakhulu sesibleme izeki, sibleme la uhulumeni obusa wayekela njani i-MDC alliance yaze yavotelwa yangena ephalamende. Kusho ukuthi noma ngubani usengayengena nje ephalamende afika axotsha abantu ayenze lokho okwenziwayo. Hayi, ngithi ngibeke lami nami ngiphelela khonapha liphephe ezingozini njengoba umkhuhlane lokubhebhetheka nje. Hayi, ngiyabonga.
Lavo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngombimbitho emazweni afana leRwanda, eKenya, Somalia, Burundi, Uganda, DRC, Djibouti kanye leTanzania libikwa selibulele abantu abedlula amakhulu amane. Iziphathamandla zebutho leNATO zithi ukungafuni ukuyekethisa okwenziwa liqembu leTaliban lona eliphakathi kokukhulumisana lohulumende wakwele Afghanistan eQatar sokuphazamisa lezinkulumo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Ukubuzisiswa edale lesenethi kwalo okhethwe ngumongameli Donald Trump ukuba ngumahluleli weSupreme Court unkosikazi Amy Coney Barrett kungene kulanga lesibili izolo. UBarrett wale ukuphendula imibuzo yabebandla eliphikisayo elamademokrasi eyokuthi uza luphatha njani udaba lomthetho we-Affordable Care Act wona ophikiswa ngumongameli Trump kanye lomthetho ovumela abesifazana ukukhupha izisu osolwa ngabebandla elibusayo elama-Republicans. Unkosikazi Barrett uthe ngeke ayiphendule limibuzo ngoba nxa ezangena eSupreme Court uza kwahlulela amacala elandela umthetho athi imibono yakhe. Amademokrats ayakusola ukukhethwa kukaBarrett nguTrump esithi ozanqoba kukhetho phakathi kukaTrump lomnumzana Joe Biden nguye omele akhethe lumahluleli. Siqoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia umnumzana Dan Moyo.
I think ukule nkinga enkulu kakhulu sesingasakhulumeli yena imibono yakhe ngodaba lwe Obamacare, i-Affordable Care Act noma udaba lwe abortion olokukhipha izisu. I-problem yakhe enkulu kakhulu yikuthi ukhethwe nguTrump ngesikhathi lapho i-America ilungiselela ukuya ekhethweni. Sibonile ngo-2016 kukhona lapho kwashona khona omunye ujaji we-Supreme Court u-Obama sasengu-president. U-Obama wazama ukuthi afake ujaji lapho e-Supreme Court kodwa ama-Republican ayala e-Senate esithi wona cha njengoba sokwisikhathi sokhetho kuzomele umongameli omutsha ozokhethwa kube nguye ofaka lo muntu. So sibona i-double standard from ama-Republican.
Kulokucabangela phakathi kwama-Republicans ukuthi uBiden alubana ethe wanqoba ulakho ukwengeza inani labahluleli be-Supreme Court. Ubona kungenzeka lokho?
Ludaba oluzoba nzima kakhulu ngoba kuzofanele ukuthi i-constitution i-amend kube le amendment e-constitution evumela ukungezelela ilungu labantu abase-Supreme Court ngoba abahluleli laba nge-constitution kumele babe isishiyangalolunye 9. So ukuthi baze babhalansise njengoba isizotilta ke inkundla le ibe yi-5-4 right now ngoba sekuzoba la 5 ama-conservative kube le 4 ama-liberals o ama-democrats. So kuzohlupha kakhulu angiboni ukuthi uBiden nawo ama-democrats ukuthi bazophumelela kukho lokho ngoba angiboni ukuthi then umbuzo uzoba kuzostopa nini ngoba kusho ukuthi kungangena upresident oli-republican athole ukuthi la inkundla isitiltiwe in favor of ama-liberal la uzothi hayi nami sengisebenzisa okwemandulo abakubiza i-presidency lami sengizongezelela ke. And then I think at the end of the day kuzogcina sekuyindlalo nje enganikezi amandla afaneleyo kunkundla ye-Supreme Court.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala eVirginia khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye Women's Academy for Leadership le Election Resource Center sezicele umthethwandaba ukuthi ubambe uMongameli Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi baqhube ukhetho lwama-by-elections. I-Consumer Council of Zimbabwe ithi imuli idinga imali engange 20,985 Zimbabwean dollars ngenyanga ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo. Uhulumende uthi uphakathi kokulungiselela ukuthi abantwana abenza u-grade 6, u-form 3 lo-form 5 bavule izikolo ekupheleni kwenyanga. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.